Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izinduka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 19 lwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2023.
Abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kulendawo abazabo ningani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections.
Ukutshengisela kwamadijala inhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili.
Bakhona ababanisa benhlanganiso ezinye ezihlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka, kodwa-ke abe-ATUS ababanisibaheli baya-nsebenzi.
Sihlaziya umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi ethatha intambo zombuso kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe.
Amaphezuphizu omunye abantu ngabe bayawukhangela kunokuthi bekubone ukubona umbuso kababa uMnangagwa sethi uvula izinabizoezidobana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Umoyo uthi abalandeli bebandla yibo abaza kutsho ukuthi ancintise siphi isikhundla. Kesizwe ingxoxo esiqhube lo Moyo.
Yes, angiyikuphatheka ukumela ukhetho lwabomongameli ezweni leZimbabwe. Sinanzelele ukuthi Mthwakazi Republic Party ikhankasela ukukhulula imathebelelweni lemifiyanzi esingakuthi ngumthwakazi. Kungakho-ke inhlelo zethu ziphakathi kwamaprovinsi amane agoqela imathebelelweni South, iBulawayo, imathebelelweni North lemifiyanzi. Kusisho ukuthi iboundary yethu ngumnyathi River eKwekwe khonaphana esifuna ibhoda yethu. Kungokunjalo ke ngingeke ngingenele ukhetho lweZimbabwe ngoba lokhu kuyabe olwama-president, ngoba lokhu kuyabe sokuphikisana nalokhu esikukhangeleleyo. Njalo ke kanti ngakwenye icele abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kule ndawo abazabona ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections. Kodwa-ke engingakutsho yukuthi thina sizihlupha kakhulu ngendawo lezi ezine.
Umkhankaso wenu uhamba njani kakhulu njengoba sesizwa kuthiwa abantu besigaba semaNdebeleni ababhalisele ukuthi bavote balutshwana kakhulu, njengebandla linali ukuthatha njani khona lokho ukungabhalisi kwabantu kukhetho?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu babugande. Uzananzelela ukuthi izikhathi eziningi sihlezi sinika ama-updates ngenhlelo zethu esilazo ezabelweni kakhulu emakhaya. Kuviki nje liphelileyo i-team yethu emathebeleni North ibisenkayi laselubani, kwathi kusukisela ngomvulo kuzofika izolo. I-team yethu emasouth ibisebulilima east lebulilima west. I-team yethu isetsholotsho north letsholotsho south. Kanti ku-weekend yona le esiyilandayo i-team yethu enye iyabisegwanda north. Siyabizwa-ke indawo zonke sesibizwe kubobhinga wanke Beitbridge, abantu sebesifuna. Njalo abantu bayazikhulumela ukuthi hayi, ngokwakuqala lokhu ukuthola ibandla elinjengelethu elemthwakazi Republic Party elimele ngempela izifiso zabantu lentando yabantu, bathi bakhathele ngeZANU-PF, bakhathele nge-MDC, bakhathele ngamabandla azobamela ehlala ezobaqila evela khona leHarare. Njalo bathi imthwakazi Republic Party bayayibonga ngoba ikhuluma iqiniso, njalo ikhuluma kanye okuzinhlupho zabantu bakomthwakazi. Bayakuveza kakhulu abadala ukuthi into wena leyi esesiphezu kwayo eyokukhulula umthwakazi kwelezimba Zimbabwe indaba okwakumele ilungiswe eLancaster lapho abelungu ababenikeze khona ubaba uJoshua Nkomo ithuba lokuthi kathathe iMatabeleland labana lawo bethathe iMashonaland okuyinto eyaliwa ngubaba uJoshua Nkomo ezitshela ukuthi wayezoyibusa iZimbabwe. Bayatsho futhi ukuthi kube ubaba uJoshua Nkomo walalela uChief Khayisa Ndiweni kube iMatabeleland ayizange ingene enkingeni zonke ephakathi nakwazo. Kungakho-ke bathi hayi siyona impendulo yezinhlupheko zabo, njalo bayasijabulela kakhulu. Okusijabulisa kakhulu ukuthi ibandla lethu lijoyina kakhulu ngabantu abatsha abasakhulayo njalo abakhulumayo ukuthi abakaze bavote kwele Zimbabwe ngenxa yokunanzelela ukuthi bekungela bandla abangalivotela. Kodwa-ke njengoba imthwakazo ye-Public Party sifikile,
lo-ke uMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, ephakathi kokutshengisela ifuna ukwengezelelwa iholo, ithi omunye wamalunga ayo elubhane umenywe ngamapholisa izolo ngenxa yalokhu kubhikitsha. Njalo isadingisisa okuningi ngalolu daba. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Isikhulumeli salenhlanganiso uMnumzana Themba kuye Moyo utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazabona ngeholo labo abalikhangelele ukulamukela namhlanje ukuthi uhulumende ulalele na izikhalazo zabo.
Ngasikhangele isekhethu ibe isindo esisifakileyo kuhulumende ngoba lubhane kathe esilwane primary school kulomali osenkambeni ngendaba esiqondane lohlelo lonalo lwenziwa lathuze lwe-12 of lak. Nxa sikhangela indaba enjalo thina sesibona ukuthi ababalisi uhulumende uvele ujonge ukubahlukumeza abanciphe esalari yabo abanciphele ilungelo lokuthi bakhulume ngenhlupho zabo. Ngokunjalo sesebenzisa amapholisa okuhlukumeza ababalisi khonokho kuyasitshengisa ukuthi kulomfutho okwenziwa ngababalisi.
Yedwa umbalisi lo welubhane selimzwile, kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe?
Ezinye izehlakalo zingabe zibona ababalisi abahlangana lazo ezikolo kuba phathi bezikolo lezo izethi ezifamileyo kati kodwa zikathethe ezikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende useyethukile yoniso yesehlakalo esithola elubhane.
Lizamphathisa njani omunye wenu welubhane?
Njengenhlanganiso okukathesi asikabi kukwazi okuqondileyo ukuthi bambizeleni, kodwa nxa engafika enkampeni somile ingile ayo yonke indlela yokumphathisa njenge-unit.
Uqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo? Njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Sikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngile kuqaleni ukuthi namhlanje insuku lwesibesini sikhangele insuku ezingamashumi mhlambi ngokunjalo sekufike insuku eziyisithupha ezikolo ezile. Bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka, kodwa-ke abe-athuzi ababalisi bahleli bayangayemsebenzini. Ngokunjalo khangelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuyaphambisa. Ababalisi bazathola khonokho okubizwa njengeholo, yikho lapho abazabona khona ukuthi khona isidingo sokukhalala umsebenzi. Ikhangelele ukuthi $540 esasiyithola ngo-2018. Kinanjeni athuza sikazi sakhubhura amehlo kumbe sathinta umkhono. Uhulumende samtshela ukuthi kazise iholo lababalisi kulela ababelithola ngo-2018 okukhangelelwe ukuthi ababalisi babethola $540. Yimali esiyikhangelele. Okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibala amehlo. Thina abe athuza sikhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza. Bengikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi. Abe athuza ababalisi abakhalele umsebenzi. Abanye ababalisi khangelele ukuthi bazangena njengoba bazangena imali. Yiyo ezaba akhumbuza $540. Yiyo engabenza benelisa ukungena ezitolo bathenge baphilise izimoto zabo.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUZ, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo uMnumzana Dawungana Ndoro usanda tshela iStudio 7 ukuthi uxwayisa ababalisi abakhalala umsebenzi ukuthi babuyele ezikolo esalungisisa izikhalazo zabo. Ukufikisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eminyaka emine esembusweni sokuphehle imbono etshiyeneyo abebandla leZANU PF besithi kuningi asekufezile kodwa abe MDC Alliance besithi umbuso wakhe uqhubeka usiba mubi ngamandla. Ukungena kukaMnangagwa embusweni kwalandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho mhlaka 17 kulinyanga ngomnyaka ka 2017. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esiqhube lelunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu, yena othi akula lutho olubambekayo osolenziwe uMnangagwa.
Chuma uyamuzu Ndlovu lapha uthi uMnangagwa mubu kwedlula umgabe la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephula amalungelo labo chamisa bayaliswa ukwenza imhlangano.
Into ekhulunywa ngubani wami lapha into le ekhuluma ngokuphikelana njalo into ekhulu ngabantu abasebenzisa njengephathi yabo. Ithunje likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sibula ngabihlanga. Siyakwazi yona sishuka embusweni ode utshonisa ilizwe more ngoba umbuso kabaka umgabe wawulungisekile kodwa wawumbuso kanesokhi umbuso wamathophilii ukuthi wawumgabe angaye bantu kamgcolela fana ngemirabi abantu ethi hheyi sifuna i-bonus noma ungelabani womgabe e-bonus khonapho ukushukulale mazi imela kona izavela ngayo anobona nawo ungati kona akulato oluvela kwesikoloni kangena kabe ngihamba ema-supermarket wonke lapha ezimbabwe uzabona ukuthi yona over 50% of ama-products aphakathi ema-supermarket asengama-products alungiswa khonapha ezimbabwe okuyinto eyayingasakuqala ukubona kudala lezo wonke uma ungena vele ukuyazakuyakuingenayo e-supermarket ese-south africa kude egotswana kodwa kathesi usukuthola ama-products awalapha yela kuthi alungiswa ngabantu nabalapha kuthi okutshengise kona impokomeni zingikhethe ebuhlabeni ukuthi niyakuvuleka shabuthi ye kancane kancane vele hanti nqamntwana njalo uyakhasha engakagijuluqeni kodwa kuyakhangela siya ngapha yiwo ama-positives omuke abantu ngabe kuyawukhangela kona kube kubone ukuthina umbusho kababa uMnangagwa ukuthi uvula ndizenabize ezinto ubana ngahambe.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngomangoye baba Ndlovu, phose lokugcina ngamafitshane.
Hayi, baqinisile abadala ukuthi umfundisi kazizali uba uthuma ngazi uba uthuma singiyo umuntu omdala umfundisi udayilunge njani ifundisa iqiniso umntwana nxa emncane kuthiwa hayi uyathengisa uzakhula kuyabe kuthiwa eselezinyanga umnyaka owodwa mbembili emthatha umntwana le minyaka eminingi kangaka lokho kuthiwa hayi uzakhula kodwa lokho esile kukhaza hayi uyabe esengumatholwane abe esenguye umntwana engasenguye umntwana uMnangagwa udala sathengiswa ukuthi hayi kuzalunga kubuhlungu ekuqaleni isingaki ayikhulu uMnangagwa iminyaka emine akula lutho oluphumayo funtho ukuba ngithim iyisayitizi kuthi ukuthi-ke ikwempizi le izaphela kungelanto ayenzileyo yikho-ke hhayi akula nto abathembisa yona siyabazi njalo kathuma ubalekile ilungelo loluntu kakhulumanga ngalo ukhuluma ngama-sanctions ikanti ama-sanctions amakhulu esiwabonayo ngilawa iZANU PF ewethesa abantwana bezimbabwe bangabi lelungelo lokukhuluma abafuna ukukhuluma i-economy ingavulwa ivalwe yonke kube ngekatagiri angene kufuel angene kumanufacturing angene kwezezibhedlela aphinde angene njalo lekulimeni intwasa leyi ngeyikhokhelayo konke nje utagiray azange sikubone ngesikhathi esadlulayo lanxambuso lo dasowusola lo hhayi uhesi-ke akula lapha-ke othisa khona
akuyiphethe ngamafitshane baba Chuma
umalume umalume
brick by brick, stone upon stone. We are trying to be good at the water.
Umnumzana Joseph Chuma ngwebandla lezanu PF ubeqoqa endawonye lelunga le MTC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi sele The News Hoax lithi udaba lokucela ukukhululwa kukankosazana Mary Mubayiwa esitokisini lukhangelelwe ukwahlulelwa namhlanje emthethwandaba. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi udubo lokungahambi kuhle kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa le mali zwakamanye amazwe selufike kusibanga esikude esizabangela ukuthi intengo yempahla lokudla iqonge ngamandla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ngibingelela abantu bakithi eSindebele. Ngithi khona like lingidlulisele umlayezo wami lo. Ngicela ukuthi ihulumende la ikizama ukuthi ike ikhiphe ama advert amanye amabandla aphikisayo, because ngoba abantu labo bathela, bethelela ama TV, bethelela ama radio, abatheleleli ukuthi ibezwe into zezana kuphela mchoko nje. Abeke bekhiphe ama-advert amanye amabandla la aphikisayo, ngoba kakusiwo ukuthi bafuna ukulalela into zezwano kuphela mshokotho. Bona sebeyipho kuphela mshokotho aba-advertise into zabo kuma-TV la kuma-radio, abanike labanye labo aba wonke umuntu, phela akusiwo umuntu wezwano wonke umuntu okhona ole-radio njalo ole-TV. Loba ngoyeliphi bandla la ole-TV ule-radio la uyabe funa ukuzokwa ngakubo kukhulunywa ku-radio, hhayi ukuthi kuhlale kuyiza ukuphela i-advertise into zabo phela njalo futhi akubukeleko kwi-TV kwabo. Sezukhulunywa into zezanu lokho asukufundo, abafake lezinto zababa. Nxa kuyikuthi kuyabe kulo mhlangano kwezindaba kikhi ukuthi ubani besendaweni enje enze umhlangano, bona bakhupha sokuyibubi kuphezothi hhawu ubani wenza ububi sebekhipha kwi-TV. Nxa kuyikuhle engabafuni abakhiphe, lanxa kuyikuhle siyakunxusela lokho.
Ngiyabingelela ku-Studio 7. Ye, ngingake ngibe mude kakhulu ngamazwi ngide phambili nge-MRP. Asimsapoteni umongameli wethu umqondisi Moyo. Umqondisi Moyo yinsizwa efuna ukukhipha abantu bakamthwakazi eGibhide ibase eKenani. Njalo uyamuzwa noma ekhuluma noma yini noma yini ukuthi yinsizwa elesibindi esikhulu kakhulu sokuthi engayifumbatha insimbi ithiza iziphelele esandleni. So ngidiphambini amarapini, asisapoteni bakithi okwakithi, yekeleni ukusapota wempumalanga. Nangu upresident wethu umqondisi Moyo efuna ukusikhipha eGigide esise eKenala, asimsapoteni phambili emarapini. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela kustudio 7 ngisithi linjani basakazi bestudio 7. Hayi, indaba zenu hayi siyabonga kakhulu ukusifikisela indaba ezimnandi. Hayi, bengithi lami ke ngikhuphe engikuzwayo ikakhulu kumthwakazi bakithi. Asivukeni bantu bakithi, sivula amehlo sibambane, sikwazi ukususa lesi sitha esingene phakathi kwethu kweminyaka engu-40 silokhu esithwele nzima. Kunjenje sigcwele emazweni sizama ukuphila, abantwana kasisahlali labo emakhaya, bagcwele emazweni, imithetho wonke isilahlekile, abantu abethu sebephila nzima. Hayi, kasisukumeni bantu bakithi, sibambane. sifake iMRP ezakwenza ukuthi impilo zethu zibe lula. Asihambe naye ubaba uMkondi siye laye lapha sifuna ukusisa khona ebunandini, ngoba into esidingayo emhlabeni ukuhlala kahle, ngoba kukho ukuhlala uhlupheka emhlabeni. Wena uNkulunkulu wasidala emhlabeni lapho ukuthi sizophila siphile lathi impilo engcono, wasinika konke okukhona emhlabeni. Ngalokho hayi ngiyakhuthaza abantu bakithi, asiyeni ngobuningi siyebhalisa, sikhuthaza abantu bethu ukuthi kabahambe bayibhalisa, sibhalisele ukuvota kulolu lukhetho luzabuyo luka-2023. Asisukumeni sibile emaNdebeleni la, sivote ngobuningi bethu kuze kuyefika khona le midlands. Sisukume silu ngobuningi bethu sibhalisele ukuvota, ikakhulu sikhuthazeni abantu bethu. Kubomama imbokodo khuthazana abantwana bahambe bayibhalisa, babhalisele ukuvota ukuze bazikhuphe kulelo hlupho ababhekane nalo lokuswela imisebenzi. Sizame lathi ngendlela zonke, akekho omunye ozabuya azosilungisela kuleli lizwe lethu likaMthwakazi. Kudinga thina abahlali balo ukuthi sizilungisele. Kunje nje siyahawula, kubuya abantu bevela ngasempumalanga bafike bathathe konke silakho. So bantu bakithi, sukumanda ivula amehlo, sivuke emaqandeni sikwazi ukuzimela lathi njengesizwe, sihlonipheke sibisele konke okwakungokwethu.
Salubonani basakazi nabalaleli be-Studio 7, ninjani? Ngiyaphila, hayi mina ngiphilile. Nazo-ke indaba balaleli be-Studio 7, ngiyamuzwa uMalema uthi uMalema ama-Afrika wonke uyawathanda, ama-Afrika wonke uyawazwela. Manje right labo abazonda abantu bokufika e-South Africa, thina sibabeka kulipi? Singamazimbabweni, wona amazimbabweni wona ngwawo ayazonda ana, ana tribalism, anani. uMalema umuntu ongasuka khona eZimbabwe uthanda wonke umAfrika ezewolo. Nina maZimbabweni, nina NSA, nina especially amaZimbabweni wonke nje azondana ngenye indlela, azondana ngenye indlela ukuthi mina abantu balana noma bethi abantu beZimbabwe abahambi ube bayasolwa. Mina ngiqala ngisole bona abaseZimbabwe okuyibo abazondana bona bodwa, okuyibo abangafuni ukukhipha ukhophi kwabanye okwakhe umuntu. Why vele bona amaZimbabwe wona azondana wona wodwa? Why vele iZimbabwe ine-big division kodwa ilwelwa ngumuntu ongasikhona eZimbabwe, ongasiwakhona eZimbabwe, ongayazi iZimbabwe? Nina maZimbabwe nixhophana lodwa, nizondana lodwa, nibizana ngamagama angasile modwa, nibizana ngokuthi lo uyini, lo umhlobo bani, lo usapota bani, lo usapota bani. Niyabona kusho ukuthi niyamazimbabweni mangamanjalo iZimbabwe ifile phela, ifile, ibulawa yikho lokho ukuthi yona ngokwayo abantu bakhona bona ngokwabo bayazondana bona bodwa. Ufele iqiniso lo okhulumayo, ungathi audio yami ingafundisa abantu, ingafundwa ifundise abanye abantu ukuthi okungakumelanga sizondane thina soda kube abantu bangaphandle. Abanye bayakwazi ukusamukela. MaZimbabweni, lahlani lo mqondo wenu wokuzondana lo. MaZimbabweni, lahlani lo mqondo wenu wokutribalism, ubanjwane, kwakhiwe iZimbabwe iye phambili.
Sanibonani, sanibonani basakazi bethu abathandekayo e-Studio 7, nabalandeli bonke, ngithi salibonani. Olumingelelayo ngifiselani koMadlambuzi ePlumtree, ngihlala ngiseGoli ngenxa yokuhlupheka wokuswela imisebenzi eZimbabwe. Ngifuna ukungena kuzo ezepolitiki ngoba yizo vele okufanele sikhulume ngazo, sihlomisane ngazo, sifundise ngazo, njalo sifundisane ngazo. Ukuthi uma ubheka i-2017 the way le nto abayibiza bethi yikhuu eyayenzeka kumgaqo, mina bengathi akusikhuu lena, kwakuyindlela yokutshentsha, yokuhanda over intambo kuMnangagwa. Okwakuvezwa ukuthi awena umgaba nale nto izabayaxabana, hhayi mina kwelamsayidi ngiyala. Ngokubana if umgaba uMnangagwa wayexabana nomgaba ngesikhathi uma ithatha umbusi, kwathiwa umgaba uvalelwe endlini, nguyena uMnangagwa waphuma wathi wena tshelele inhlaba ngokwathi umgaba usefu nabantwana bakhe basefu. Wakhubeka wamnikeza ipentsheni, wakhubeka wamnikeza amabenefit wonke afunakalayo ayevele wathola. Okuchaza ukuthi indlela leyana ababona ukuthi kona benganikezana kahle umhlaba uzaqhubeka lokhu bafake kuma sanitation nabantu baqhubeka beloku bezonda izandla so babona ukuthi bona be create into engathi thokona bayaxabana inzima kodwa bona besazi ukuthi ba uya bafuna ukuthi banikeze mina ngakho ozoqhubeka nge same strategy ngakho ayiqhubeka ngaso if why no change umuntu lona wayezoba ayizohle change yonke into ayisetshenziswa ngakho ngokuba na into ayibaxa iyona yabaxabanisayo kanti akakula into ayitshintshayo waqhubeka ngase mpini namanje abantu bayahlupheka nabantu abantu uma bekhuluma babulawa abantu uma bethi bayakhomplaina babulawa amatisha manje asokola asibele izimali asibhadi ukhuluma ukuyakha isikolo over 5000 but ehlule ukubhadala ama 3000 ehlule ukubhadala amatisha imali ukuthi afundise isikolo si abantu yithe siziyakhela thina yena lokhu ethatha yena la ama-building fund isafaka isikhwameni zabo ezihlela wona so i-government eyayiqhubeka isenziwa umgabe namanje mina ngokuqhubeka engayo so ngibuze ukuthi kona kungani othuma beloko bethi kona ubaba umnangagwa ubaba umnangagwa ayikho into azoyenza umuntu lwani ngokuba uhlala embusweni for 41 years elapha so aluku tshintsho azosilethela lona olwedlula lolu asilethele lona manje esikulo manje akula into ezoyiletha so mina kona mhlawumbe bengifisa ukuthi kona ama aqemba gida komthwazi nabantu bagida komthwazi abaqhubeke yesi bekhulumela izani khona for ukuthi ngobuya khona kodwa uma usiyavota ngale ungavoteli izani voteli mthwakazi abantu bakini u-inpower abantu bakini iphathi zakini ngale nje kube yikukhuluma kubegcine ngokukhuluma nje uma bekhuluma ngobana banjani basebenza bahona kodwa uma sebesiya ngale ngale kuma-voting bavoteli mthwakazi and beyeke futhi nokuthrethena abantu uma bekhuluma befuna ukuthi akula tshintsho esizolithola kuzani itshintsho esizolithola ukuthi kube nephathi ezovuka ime ezoliletha isithunzi sobuthwakazi ezosapota ngabathwakazi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi kukhangelelwe ikhefu le-Thanksgiving kuyethusa. Imuli labangani bayandise ukuhlangana ngaleli khefu elikhona ngolwesine oluzayo okungokunye okwasatshelwa ukuthi kungabangela ukuqonga kwenani labaligciwane leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Well, igciwane le-coronavirus lokhu kuyinto engathi mina kumele siyiqaphelele kakhulu ngoba especially ama-variant la amasha aphumayo afana labo-Delta siyabona khona manje sekule-need yokuthi abantu abavaccinethwe bathole ama-booster shots ngoba igciwane leli lokhu liqhubekela phambili. Umzamo ukhona kakhulu uhulumende u-encourage abantu ukuthi bavaccinate ukwenzela ukuthi sifike kulokhu abathi herd immunity okusho ukuthi if i-80% yepopulation ye-America ingavaccinate then igciwane leli lizoba weak lihluleke ukuspreada yikho lapho ukuthi sizolinqoba khona. Besides that I think ama-anti-vaxxers laba abantu abangakholelwa ukuvaccinate yibona abenza ukuthi igciwane leli liqhubeke lokhu lispreada and sibona ukuthi even though i-transmission abantu abareportwayo ukuthi bale COVID positive sibone sehla kakhulu lema hospitalization sehla lezibhedlela lokufa kwabantu kodwa kwenelanga lokhu ngoba igciwane leli lokhu elikhona liqhubekela phambili and the only way singalistopa ngayo yukuthi sonke sibe vaccinated sikwazi ukuba the herd immunity.
Abantu belokhu begqoka ama-mask lokuchelelana yini endaweni ezihlangana abane
yeah ama-maski alokhu eyinto engibona ukuthi sizomele siqhubeke siyenza ngoba silabantu abaningi abangevaccinethwanga so everywhere lapho kuhlangana khona abantu beyigroup I think kubalulekile ukuthi abantu bavaccinate kodwa siyabona ukuthi into ziyavuleka ngoba uma ukhangela kuma-stadium awe-football le-basketball abantu abaningi basebevunyela ukungena lapho bengagqokanga ama-maski la kwezinye indawo lapho especially ngapha lapha eVirginia akula mandate ukuthi ugqoke imask nje abantu bazigqokela ama mask ngoba befuna ukuprotect but kwezinye indawo uyathola ukuthi izitolo zakhona bakutshela ukuthi sifuna imask la but eVirginia ngokubona kwami nokuya endaweni eziningi ngibona abantu bengagqokanga ama mask so ngezinye indlela kusho ukuthi sebelethemba lokuthi igciwane leli selisehla but I think kubalulekile ukuthi omunye nomunye azinakelele ma especially ma ungavaccinatwanga ma uphakathi kwegroup yabantu ngoka imask ukwenzela ukuthi ulimite i-transmission so abantu I think kumele ba-encourage ukuthi amamaski bagqoke
umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 ukutshengisela kwamatitshala enhlanganiso ye-Artus okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempelasonto elithukela asidibaneni njalo ngomvulo